njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi, especially ngesikhathi se-trade fair, amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili, hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona bekhansili sicisa balomhlangano ikhansili lezakhamuzi esithi laphana sikhuluma ngokuthi kathi ikhansili sibabuza kuthini kanti amanzi, bavuma besithi amanzi akhona sila khona ukuthi angasilasta ingcebo umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi ebuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma istatements ukuthi izesa ayisena kucitsha sebeza exemptwa ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ipho amanzi akhona engasabuyi malanga wonke, kutheni njengoba amagezi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadala?
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba abathatha amamithi ezindlini asibaboni thina, zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water meter readers. So sikuyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwakhulu ntshona lezi zesa ukuthi amanzi gasena amagezi gasena kucitshwa amanzi, so kumele abe khona throughout nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona zalast up to next rain season. Sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngale zilungiswayo encima efenile. Kanti kufana okuyigogo okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala, kanti iwaphi amapayipi wona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni leli mamayini ma-industry kuyayizempla amanzi every time, kanti thina abantu siswela njani? Yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikarakati ezikwereti ezinkulu kakhulu, kodwa amanzi bathola teli. Ye, sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CBD, but laba ababhatalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.